Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 30 kumbimbitho 2021 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
izitolo zonke akusela isitolo esithengisa ngemali yamabhondi.
Uzulu uthi iliqiniso impiko ethulwe yiWorld Food Program ethi indlala isibhahile emadolobheni.
Abantu benkayi bathokoze kakhulu nxa bebona ke ukuthi inkokheli zebandla zilakho ukuthi zihlanganise abantu basebenze ndawonye.
Owaye ngumqoqi wenhlelo ze-MDCT umnumzana Petniko Pepe osengene ku-MDC Alliance uthi leli bandla yilo lodwa elingakhulula uZulu kumbuso weZANU-PF. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selilobele iUnited Nations Security Council licela ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebebhubhile selokhe lomkhuhlane ufike kuleli sebeyinkulungwane elamakhulu amahlanu lamatshumi amabili 1520, kuthi asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,839. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-coronavirus izolo bayinkulungwane elamakhulu amabili lamatshumi amane 1240, njalo abahlatshwe esibili bayinkulungwane elamakhulu amabili alamatshumi amathathu lanye 1231. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela bonke selokhe lolu hlelo luqale ngenyanga edluleyo selifike kunkulungwane ezingamatshumi phose ayisikhombisa 69,751. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezedlula kancane ezilitshumi 11,859. Inhlanganiso yeGwanda Residents Association ithi izakhamizi zakulelo dolobho zibhekane lendlala embi njengokutsho kwenhlanganiso ephathisa abalambayo iWorld Food Program, yona eveze izolo ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.4 million abahlala emadolobheni eZimbabwe abalambayo njalo abadinga uncedo. I-WFP ithi ukuvalwa kwelizwe lokonakala kumnotho ngokunye okubangele lolu dubo. Sixoxele sikhulumeli seGwanda Residents Association umnumzana Molveni Dube.
Abantu abaningi bathwele nzima kakhulu ngenxa yendlela abantu abathola ngayo inzuzo yabo. Iningi labantu eGwanda ikakhulu edolobheni ngabantu abaphila ngama-salaries engithi imiholo. Imiholo ekhona khathesi abantu bahola i-RTGS engathi ngama bond. Kodwa nxa sesiya ezitolo, izitolo zonke akusela isitolo esithengisa ngemali yamabhondi. imali izitolo eziningi zifuna imali yangaphandle engathi US lamarands. Ungathola isitolo esithengisa ngebond uzathola ukuthi intengo yakhona iqansiswe kakhulu osokusenza ukuthi abantu abaningi baye emkambo wensitha bazama ukudinga amarand badama ukudinga lama US ukuze bathenge ngentengo engazani iphansi okuyenza abantu bagcine sethwala nzima kakhulu. Kukanti emuva ngale abantu abaningi bezihambela beSouth Africa abanye bezihambela eBotswana bekwanisa ukuzithengela eMessina ePitori bahamba besazithengela abantu but ngenxa yeCOVID-19 amabhoda wonke avalwa esokusenza kube nzima ukuthi abantu bakwanise ukuthi bahambe kwamayezi njengeSouth Africa leBotswana bezidingela ukudla osokwenza kube nzima kakhulu. Kukanti abaningi futhi abantu nxa ukhangele edolobheni leseGwanda kwakule misika eminingi yayilandela umgwaqo laphana imisika leyana abantu abaningi babekwanisa ukuthi badingele abantwana ukudla babhadale izschool fees okwakhathi imisika leyana yonke yasuswa kuklinwa laphana kulungiselwa kwakuyinto enhle sibili ukuthi kususwe idorobho libukeke kodwa uhlupho lwabakhona ukuthi ngemva kwalokho sokususiwe kusithi kuyaqaliswa ukuthi kwenziwe imisika lapho abantu abazathengisela khona kwangena i-COVID-19 so indawo le abana abantu bonke abaswela lapho abangathengisela khona ngabantu abangasazi ukuthi baphila njani okusenza impilo yabo ibe nzima iningi lakhona ngabantu abanye sebengenile ukuthi bangene esitekejeni badinga igolide lapha lalapha.
Nxa ungalinganisa ungathi banganani abantu abadinga uncedo edolobheni leGwanda?
Ingathi phose iGwanda yonke ngitshiye nje laba abayenza ngento zegolide ezemkute lezi yibangazane baba lenzuzo lalaba abanye abasebenza kuma non-governmental organizations abathola imali engazane ithe xaxa yize igcina ziyenza ukuthi babengazane babenganino but iningi labantu sibile edorobheni laseGwanda baphila kodwa baphila nzima bazama ukuphanda sibili njengenkukhu lapho ephanda lapho ungaholelwanga khona amabele ezuza ngemva kwesikhathi ukuthi awasiyo impilo lana esiphila ukuthi udla ulutho olufunayo kodwa sisenza lokwana ukuthenga ukudla udle lokho okukhona ngasona leso sikhathi awusathengi ngendlela uyabufisa ngayo abantwana abasadli ngesilunga sithi thina i-balanced diet sebesidla khona lokho ukuthi okuvukileyo okudlilwayo ukuthi silale sisuthi nje kuphela kodwa ukuthi ungathi wena ungadla ukudle ukudla okufuna inamhla uphinde ukudla futhi kusaza kukhanya kunzima kakhulu ukuthi lokho bakufinyelele ngoba la economy yelizwe lakithi vele ivele isiguqe ngamadolo asikwazi ukuthi izavuswa njani asikwazi ukuthi izadinga isixhoko lesinjani esizaxhokola sibe sivuke ime ngoba emuva laphambili sokukhatshana siphakathi laphakathi komkhandlo ngaze sikhayele economy yelizwe lethele eZimbabwe.
Umnumzana Morveni Dube isikhulumeli senhlanganiso yeGwanda Residents Association.
Yebo 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 mthwala komuhle zimpapo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu iJackson lokuzivikela ku-COVID-19 ele India lisanda ukupha eZimbabwe iJackson leli yohlobo lwe-Covaxin vaccine. Zulukandaba lingakhuthwa ilolhlelo lilami uMikeove ngo 8 PM.
Wayengumqoqi wenhlelo ze-MDCT umnumzana Bednico Bebe osengene ku-MDC Alliance uthi leli bandla yilo lodwa elingakhulula uZulu kumbuso we-ZANU-PF omubi. UBebe uthi wamukelwe ngenkulu injabulo ngabasekeli be-Alliance emkhosini abawuqhubele eNkayi South ngempela viki okuyisigaba ayesimela edalele ePhalamende. UBebe uxotshwe kwe-MDCT phambilini komhlangano we-Congress nyakenye esetheswa icala lokusekela i-MDC Alliance yona eholwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Uthi uzasebenza nzima abuyisele uZulu wenkayi wonke kwe-MDC Alliance.
Okwenzakeleyo ke bekule mhlangano ethile eyokuthi ke abantu benkayi South
babambane ke ngathi ke inkai south ngiyo umqali wesiziba ukuthi ke abantu be MDC bamanyane kasicini sikhona apho kume ngithi mhlawumbe kanisoze ngicine khona apho ngizasebenza kanzima ukuthi ngibambanise abantu be MDC ikakhulu esigabeni sakithi esekomandebeleni ngoba kulapha lami engiphuma khona kungumlando ke wonke umuntu ukuthi akuzisise ukuthi hachi asingakhulumi ngokuthi kulabantu abajoyina amabandla kumbe ngithi kulabantu asebengamabulunga MDC Alliance kodwa sikhulume ngokuthi ke abantu kabamanyane ngoba iMDC Alliance icho ukumanyana kwabantu
bakwamukele njani abe alliance khona ngapho enkayi
abantu benkayi bathokoze kakhulu nxa bebona ke ukuthi inkokheli zebandla zilakho ukuthi zihlanganise abantu basebenze ndawonye kuhlatshelwe kwasinwa kwathokoza kwakhulunyiswana ngendlela etshengisa ukuthi abantu into abayenzayo bayithakaselela angithi ke ngikhumbuze abalaleli ukuthi ke mina engikwenzileyo ke siqeda ukuthi kube lokhetho ngo-2018 ngabuyela ebantwini ngababuza imibuzo kakhulu umbuzo omqoka ngokuthi bengicela ukuthi bangitshele ukuthi okwenza sinqotshwe izanu enkayi South kwini impendulo engayithola lapho ukuthi kwenziwa ukuthi ibandla ladabuka phakathi ngabuza njalo ukuthi ke phonxa ibandla ladabuka phakathi sasesidliwa izanu PF singakwenza njani ukuthi sikuqondise lokho impendulo yabasobala ukuthi abantu bathi kakuhlalwe phansi kubuyelelwane kubanjwane kusetshenzwe ndawonye so akade kusenzakala ke ukuthi besiyafeza leso sicelo esenzwe ngabantu benkayi South sesifezile leso sicelo osokusele ukuthi sisebenze siye phambili silibandla elimanyeneyo
abe MDC bathi gabalandaba lawe njalo bathi wena ungumuntu ongahlali kubandla linye namhla ku MDC kusasa ku alliance kusasa siphumile njalo
angithandi ukuthi ngidlale amadobhe abantu labo okukhuluma ngabo ngabantu abadlala amadobhe abantu abangaqinisanga ukuthi bamela abantu njalo abantu abangaqinisanga ukuthi bafuna ukuthi izanu iphume embusweni sibabona mihla yonke bepraiser izanu besithi bazasebenza lezanu umkhokheli wabo simuzwe sekhuluma ngokuthi kona abantu bangakhulumi kube ngomnangagwa so labo vele kangikhulumi ngabo lokuthi bakhulume ngami angazi ukuthi bakhulumani kuyamangalisa ukuthi ke bona okubahluphayo nxa kuyukuthi bangixotsha bahlutshwe kuyini ukuthi baze bakhulume ngohlelo engilwaziyo but engingakutshela khona ukuthi ubazise ngakho ntungamili ukuthi babe kwazi ukuthi kuzasala bonabo abathi abasondele kuzanu abakhotha umsobho wezanu yibo bazasala ezanini abanye bonke abantu akade beku MDC ngizabathatha bonke ende bazamanyana kuyona leyi ibandla abathi bona ke MDC Alliance ngokwazi kwami iMDC Alliance imela kanye yona iMDCT abayitshontshayo abazama ukuyihambisa kuzanu kutemporary lokho abazama ukukwenza ke iminyaka mbone ngani yona le mbili kaba ukhothe kakhulu umsobho wezanu bashuthe ngoba ke u-2023 uzabatshengisa izibunu zenyoka
lo ngomnumzana Petniko Pepe oselilunga le-MDC Alliance umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi uBebe bamamukela ngezandla zombili
i-alliance inkulu njengebukhulu beZimbabwe asisiwo mbheda i-1 okumbheda nje wokuthi ungalala khona uhlugcwalise sile ndawo yabantu bonke bonke abantu abathathwa ludumo lukakhuphe ecabanisa abantu lomunzura labo mathiwenga banye ama-political parties esithi ngama flight by night political parties asebenza lo baba umnangagwa kupholadi sithi hayi thungulula nini siyazi ukuthi imdlwane ayithungululi langalinye
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se MDC Alliance Mzalem Twakazi Republic Party lithi selilobele inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lamazwe omhlaba agoqela ele Russia, ele France, ele Britane licela ukuthi angenele kudaba lelibandla elithi ngolokuhlukuluzwa kwabantu bemathebelelendi nguhulumende weZANU PF. Umkhokeli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo yena othi ucatshile ngoba kulabantu abamdingayo abafuna ukumthumba kumbe ukumbulala uthi balobele njalo umanyano we-European Union, i-United Nations Security Council, i-Commonwealth kanye lendlovukazi yakwele Bhilithane uQueen Elizabeth ngokwakhe ukuthi angenele kulolu daba. Kodwa uhulumende uya kuphika ukuthi wephula amalungelo kaZulu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Moyo.
Indaba le abayibiza secession, thina kasiyibizi secession, siyibiza ngokuthi yi-restoration agenda kumbe according to United Nations silwela i-self-determination. Ungahamba United Nations under its declarations and charter ethi ilizwe elihlaselwe ngelinye nge-genocide, imvumo yokuqala ukuthi lehlukane laleli lizwe indaba ye-genocide. Thina-ke njengemthwakazi ngemathibelendi si number one candidate yokuthi sibenefit ekuthini sibe lizwe elizimele lodwa ngoba iZimbabwe yasihlasela ngombhuqazwe igenocide ibulala abantu ababengahlomanga, abantu ababengalazikhali. So imathibelendi ungayikhangela ngokwayo, sisafe amagenocide amabili, oqala ngamakhiwa ngesikhathi bezosithumba, okwesibili ngamashona ngo-1980 labo sebephiwe umbuso yiBritain. Kanti njalo labo abathi thina silenketha becha iGugurawundi itsha abantu ngombhuqazwe ngo-1983-87 yindaba yaqala eMigens eKhwekhwe laphana eNkabazwe okulebhoda khona eMathibeland eMunyathi. Izaphu yayile leadership yamashona oJoseph Msika, omnodawafa, onzira masanga, ojirira, ungababala ungabaqedi. And omJoseph Msika babehlala kobulawayo kodwa umbhuqazwe kawuzange ubathinte. Kuyatshengisa ukuthi inketha beshabe yenziwa yibo laba bantu beMpumalanga. Thina siya responda kuphela ukuthi sesilungisa ilizwe lethu ngoba sinanzelela ukuthi asingeke saqhubeka labantu laba ngoba umbhuqazwe futhi unjani usaqhubeka kule cold war ekhona elizweni. Njalo kathi umuntu okuthiwa uyenza i-tribalism uyenza njani na engabusi? Ngithanda ukukuveza ukuthi abantu bakithi ababekwazi ukuthi historically amazwe la amabili kufana lomuntu ofuna ukulima ebophe ubabhemi lenkomo. Lo muntu uyatshona engalimanga ngoba into lezombili azikaze zadonsa ndawonye esipanini. Njalo futhi okunye osikulwisayo okumele abantu baku-understande, silwisa i-1979 Grand Plan ukuthi amabhizinesi wonke emathebeleni kumele aphathwe ngamashona, ukuthi amachurch emathebeleni, ukuthi umnotho wonke emathebeleni, ukuthi kumele bazalise odadewethu labomama bethu ukuze badayiluthe igazi lethu. And konke lokhu sesikubone kwenzakala ukuthi Grand Plan iyaphila. Sisuke lapho sesilwa lale code triple X by MDC Morgan Tsvangirai owabonga khona ubula bamandebele esithi yena yena wayenelisa ukuthi after 25 years umgabe senelisile ukupenetrate iMathibeland, yena waletha amashona ngo-70,000 eMathibeland azovotela iMDC. Wabuya wafaka futhi ama-councillors lama-MPs anika amabizo esindebeleni. Sikubonile ngo-2018 uNelson Chamisa esifakela amashona councillors kobulawayo angafika i-19. I-MRP iyakwala ke lokho ibuye ukuzobisela uthwakazi kubanikazi ukuthi ilizwe lethu malibuyele kubanikazi. Ikho sithi kasibuye emasisweni.
Sesikhangele ikusasa ye inhlelo zenu lizasifeza njani njengoba amalunga yini webotshwa, kukanti nxa kuyikuthi ucatshile lizasebenza njani?
Akula muntu ozasimisa kulolu hambo esesiluthethe lanxa abantu becabanga ukuthi ukusebenza kwami sokunzima ngoba ngicatshile. Akunzima, khuluma kanje, ngiqeda ukubhalela i-United Nations Security Council European Union, iCommonwealth, uQueen England, iBritain ngokwayo, iRussia, iFrance, lamanye amazwe angamalunga e-European Union, leSADC, leAfrican Union, ngibazisa ngohlupho lwethu njengabantu bakomthwakazi ukuthi sesicela amazwe omhlaba asondele eduzane azosincedisa kulolu hlupho esiphakathi kwalo, ngoba singabantu bakomthwakazi siphakathi kweCold War leZimbabwe government. Umhlaba othi nxa ukhanyele uthi kulokuthula eZimbabwe kule independence, kodwa thina njengabantu bakomthwakazi asilakho lokhu kuthula, kasilawo le independence, njalo siqhubeka sisebenza ngendlela emangalisayo ngoba abantu bayayifuna iMRP yonke indawo, bayayifuna emakhaya. Yikho ke sigijima nje sisebenza lapha lalaphana. Lapha engikhona ngisaphephile, angiyi kuziveza ngitsho emapholiseni, angiyi kuziveza ebantwini abantu bafuna ukumbulala.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli weMthwakazi Republic Party. Kusenjalo amalunga aleli bandla isishiyagalolunye alokhu evalelwe entolongweni yeKhamile eMlondolozi esetheswa icala lokubangela udlakela ngesikhathi etshengisela phambi kweBulawayo Central Police Station kulinyanga. Ukuthoniswa kwamacala abo kukhangelelwe ukuqala kusukela kusasa. Amagqwetha abasolwa athi alwisa ukuthi bakhululwe ngebail. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi kulezi gebengu ebezihlomile ezingene esikolo seGateway High School eHarare zantshontsha imali engange $250,000. Iphephandaba leChronicle lithi abafundisi bamapostoli sebekhuthaze amalunga amasonto abo ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuvikela iCoronavirus. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ambonani kustudio 7 nabalaleli. Lo okhulumayo nguDube. NguDube ngibuye eGwanda la engibuya khona, kodwa ngikhuluma ngiseGoli. Ngicela ukundlulisa lesi sixwayiso ikakhulu zinisibhekise kumaphoyisa namasosha aseZimbabwe. Ngithi mina from today abafunde ukuthi abasebenzeli iZANU-PF, njalo abaqhashwanga iZANU-PF, baqhashwe yiZimbabwe. IZimbabwe ngoye wonke umuntu oseZimbabwe. Abahlukane nokuhlukumeza amalungelo abantu becabanga ukuthi basebenzela iZANU. IZANU liqembu, iZimbabwe yizwe.
Bona zanibonani bantu bazothila njani ngezindawo ngezindawo. Kodwa nabangaboniyo bazoze bebone. Akula mntu ongaboni ukuthi umqondisi moyo ulwa kanjani. Lo muntu uyalwa abantu bakithi, and ulwela iqiniso into esemehlweni omuntu wonke, ngoba wonke umuntu ubhekile vele ukuthi iZANU-PF i-corruption idlula phambi kwamehlo abo laba bantu labo. And ngendlela alwa ngakhona ngempela ukuthi kube nga engathola usekelo lokuxhaso abantu bemxhase bemnikeza amandla umqondisi moyo. Yazi angazi ukuthi ngingambonga kanjani lo baba lo ngendlela nje ayenza ngakhona. And into ezakalayo bantu bakithi akula muntu ongayibonile. Khona sikhuluma nje kanje uMahlaba Zulu esikolo nje into yokuqala, amashoni amangaki esikolo, ezibhedlela amashoni amangaki, ukuzibuza ke wena ukuthi wena uzosebenza kuphi. Laba bantu nxa besuka eHarare bezosebenza emaphandleni, wena mnikazi wendawo uye kuphi? Yiwo umbuzo kumele abantu bezibuze wona ukuthi kathi bona bazosebenza kuphi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Odume ngokukhankasela ukulondolozwa komkhathi kwele Uganda, uVanessa Nakate seqhelise umkhankaso wakhe wangena lawo ezikolo. Ukubanjwa ngamandla komfundi ongumKristu kwesinye isikolo ukuthi agqoke imvunulo yamaMuslim kwele Indonesia sokudale ukuhlokoma okukhulu. Siziqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipolisa elimhlophe kuqale izolo. Abatshutshisi batshengise ividiyo emthethwandaba eveza umsolwa osowaxotshwa umsebenzi uDerek Chauvin ebandezele uFloyd ngedolo entanyeni. UFloyd ubekhala ngokuthi kenelisi ukuphefumula waze wathula engasaphefumuli sokwedlule imizuzu eyisishiyankalombili uChauvin elokhu embandezele. Abatshutshisi bathi lobu yibufakazi obusobala obukhomba ukuthi umsolwa nguye owabulala uFloyd. Kodwa igqwetha likaChauvin likwalile lokho lisithi uFloyd wabulawa isifo senhliziyo kanye lesidakamizwa ezatholakala emzimbeni wakhe. Ukuthethwa kwalolu daba kuyaqhubeka namuhla. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Into engayisho okwakathesi ubufakazi obubuyileyo is ukuthi sizabona ukuthi layo i-defense izabuya lawaphi ama-evidence lobufakazi abalawo, ngoba bona sebekhuluma ukuthi i-chemical okudakwa okade kulo George Floyd yikho okwamlimazayo ukuthi engasaphefumuli lapho ipolisa selifake unyawo lwakhe phezu kwentamo yakhe.
I-video yepolisa leli libandezele uFloyd edlalwe emthethwandaba ngabatshutshisi, ubona isiba lo mthelela bani ekuthethweni kwalolu daba?
I-video footage abayidlalileyo siyakwazi ukuthi lathi the whole summer eka 2020 yiyo eyenza ukuthi kube lodlame all over America. Abantu bekhalala ngendaba lezi ezamapolisa le-black lives jikelele. So ukudlala abakwenzileyo i-video footage, mina mbona ngathiwa it's a strategy to get i-attention yama jurors, ngoba hibo abaza qina besitshela ukuthi ipolisa laliphambanisa yini uGeorge Floyd where are wrong. So okathesi sizabona ukuthi indaba laye izahamba njani and bazayiveza kanjani. Normally ama-jurors amaningi amelela ukuthi ubufakazi bonke bubuye and they will make a determined decision. So thina njengabantu abamnyama sithi hayi ipolisa leli is wrong, but siyakwazi ukuthi umthetho walapha eAmerica many a times singahamba kuma cases amapolisa versus abantu, sibona abantu abamnyama benikwa the short end of the stick.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. UZulu uthi liqiniso imbiko yeWorld Food Program ethi indlala isibhahile emadolobheni. Owayengumqoqi wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Pepe osengene ku-MDC Alliance uthi leli bandla yilo lodwa elingakhulula uZulu kumbuso weZANU-PF omubi. ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selilobele iUnited Nations Security Council licela ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.